sokuyisika disendaba ku VA Ndebele.
Siyahlangana kuze kuseni mthokazi omuhle ku Studio 7 ngomvulo mhlaka 6 kuLwezi 2023. Igama nguNtungamile Nkomo. Ezihamba phambili. Ozithi ungunobhala jikelele we-TCCC uMnumzana Sengizo Chabangu uthi sebemelele ukubhalisa labo abazancintisa kukhetho lwama-by-elections bebamele edalele nomination court kusasa ngemva kokuxotshisa amalunga e-TCCC alitshumi lantathu kumadale omabili ephalamende ele-National Assembly lele-Senate. Kodwa abe-TCCC abahamba lomholi walelibandla uMnumzana Nelson Chamisa bathi ukhetho lolu alukho emthethweni ngakho akumelanga lwenziwe. Unobhala obona ngobudlelwano bemelika lamanye amazwe uMnumzana Anthony Blinken uqhubeke ngohambo lwakhe eMiddle East izolo emizameni yokubhula umlilo olakho ukubangelwa yimpi phakathi kweHamas le-Israel kulumango. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ozithi ungunobhala jikelele webandla le-TCCC uMnumzana Sengizo Chabangu uthi sebemelele ukubhalisa amabizo alabo abazancintisa bebamele kukhetho lwama-by-elections kudale le-nomination court kusasa ngemva kokuxotshisa amalunga e-TCCC alitshumi lantathu kumadale ephalamende omabili ele-National Assembly lele-Senate. I-nomination court iza kwamukela amagama alabo abazancintisa kusasa. Sixoxele sikhulumele sikaChabangu uMnumzana Khalipani Phukeni.
Ngempela simatasatasa nje sesenza ukuthi ama final touches silungiselela khona lokho ukuthi my nomination court nje this time sifuna ukufika ekuseni asifungwenza kwenzakala ngoJuni kugcine sokuyo emakhoti kwathini hayi sifuna ukufika ekuseni ngempela bethu bevula besibone lathi sesikhona sesiwafakile amaphepha ethu.
Kukhetho olwedluleyo abantu ababikwa bancintisa besekela uChabangu ama-double candidates e-TCCC akula ngisho loyedwa owanqobayo. Liyibona linqoba yini ngalesi sikhathi?
Bengingazi ukuthi kulalabo abangena kuthiwa ngama-double candidates kababa uChabangu. Engikwaziyo ukuthi njengonobhala jikelele osabambile kwalesi sikhathi uyena okhangele nge-administration of the party. Ama-efforts wonke layela wabonayo esenzeka nge-election kule hlandla lidlalileyo a-proud ngalo. Namanje nje ubhizi ulungiselela lawo ma-by-elections benginaye namhlanje is in high spirits, u-excited ukuthi ama-candidates ayiwo vele ayikhethwe ngabantu ngokutsho kwakhe babuyelayo and ulethemba lokuthi bazonqoba.
Abe-TCCC Phukeni abahamba loChamisa bathi uChabangu usetshenziswa yizanu sowadla wakapula njalo lapha uzama nje ukudiliza i-TCCC. Utheni ngalokho?
Ayiyo phela into elula leyo. Angithi even nasesikolo umuntu wayethi uma engahlulwa yilutho aqala ukuchothoza ukuthi wena ucakile, wena umude, wena unjani. Hayi, asizukusiza lokho. Uzokwazi lokuthi nejaji lithelwa umantshuthe yena mamaphepha elethu ekhotha asoma ukuthi bekubonisa ukuthi mina ngiyinjaji yokuthethisa okanjani. Ethana amaphepha lana likhulume indaba elize ngayo ekhotha. Wasethi even ukuthi bakhulume ukuthi ubani banisetshenziswa izanu bengasayilethi yona izanu ekhotha because abona muntu obaleleyo ukuthi abalethe izanu yakhona ekhotha so that ikwazi ukuziphendulela. Wawuthanga ngakasetshenziswa izanu lokho kwakukapula ukuthi uthi bona maybe bawakapula kuzanu mina ngisebenza laye mina ngiyazi lobunzima ngendawo zezimali okukhangelwane lazo. So hayi lokho kwakukapula ngazi ngikhuluma lawe nje uphezu kokuthi abuze phela lo abawe yathi bethola izimali ngesikhathi la ama elections ukuthi kanti imali zafikayo kwafika malini zasebenza njani ukuthi akwazi bese reporter ke kunhlanganisa ukuthi kwahamba njani. So bona abalokhu bekhuluma into eziningi nje bekhuluma kabi, ngiyathemba ukuthi lokho kubizwa ngesilungu kuthiwa i-audit kungakhangela kahle kusoze kupointe kuba kuchaba kuzopointa kubo bona laba abakhuluma izinto abangazaziyo.
Umnumzana Khaliphani Phukeni isikhulumeli sikamnumzana Sengezo Chabangu, yena ozithi ungunobhala jikelele webandla le-CCC. Isikhulumeli saleli bandla umnumzana Promise Mkhwananzi, yena uthi ukhetho lolu alukho emthethweni ngakho akumelanga lwenziwe.
Thina ngeke sikhulume ngoChabanga. UChabanga solunga lo mhlangano wethu we-CCC, asimazi asilani laye esikwaziyo ukuthi ZANU-PF yebangela ingqubo evanga le esiyibonayo eyenzakalayo yokurikhola abantu bethu okungekho emthethweni abakhethwa mgceke yimuli yeZimbabwe.
Kodwa nansi phela iyeza i-by election, lina liyiphatha njani?
I-by election leyi ayikho emthethweni, angifuzanga ibe isenziwa. Yisho isinqumo esisikhulumileyo ukuthi hayi ama-recalls layenziwayo akho emthethweni. Ukuphuma ekhotha isiwo umthetho weZimbabwe ngamanga ayenziwa ngomnumzana uMnankagwala abanye lakhe bezama-ke ukuyeyisa imithetho yelizwe lokuyeyisa umbono kajikelele wezulu weZimbabwe ongeyowavotayo ekhetha abantu labo ukuthi lamele izigaba zabo edale lephalamende.
Njengoba sekwenzakile, yiwaphi amanyathelo elizawathatha njengebandla? Lizahlala kuphela nje ligoqe
izandla? Amanye angikhona ngeke siwakhulume vele ku-7 kuzulu wonke, ngoba labo phela bayabelalela bezansi. Kuningi esikwenzayo esizakwenza, bazabona sekuphuma ukuthi hayi siyenze lokhu, sayenza lokhu okuvikela ukuthi into lezi ezenziwayo ezinto emthethweni zimiswe, zimiswe namuhla, zimiswe forever, ilizwe leli liye phambili ngendlela eqondileyo.
I-SADC ilayo ikhanya udaba lolu olweZimbabwe ayiluphathi ngendlela elalicabangela ngayo, lithini ngalokho?
I-SADC ibona ungane singayigijimeli phambili kakhulu. Asimeni sibone ukuthi izithunywa zeSADC ezizabuya eZimbabwe ziyabe ziphetheni, zizohlangana lomkhokheli wethu advocate Nelson Chamisa onguye owanqobayo ekhethweni olwadlulayo ogasti edlulileyo.
Umnumzana Promise Mkhwananzi isikhulumeli sebandla le-CCC. Selikubonile na okusemaphephandabeni? Ikroniko ithi phakathi kwezimota zikamasipala wakobulawayo ezicitsha umlilo ezilitshumi lasishiyangalombili 18, ezine kuphela 4 yizo ezisebenzayo ngoba ezinye zifile. I-Herald yona ivika ukuba ibandla leZANU-PF lithi lizanqoba kukhetho lwama-by-elections awedale lephalamende aza kwenziwa ngenyanga ezayo kulandela ukuxotshiswa kwamalunga e-CCC kuleli dale lamakhansila ngomnumzana Sengezo Chabangu. Sesingena kumbiko elisithumele yona.
Ngalipi ya tezi poti la sisi izo kuze mistero sama kisi kisi ya vumo kwa chami ya uwa alo kuze uwa chawamu. Uti ino chawamu wa mkona ulami kuyina awenzai. Andila wanti ndo vizo sita nato hizo ndo kutengu. Tina sumu kutivizo liya kiu na wana matiliza. Kadezi ibu ina sekukuluma sasite wa skete mflogo ye kwa tinti. Na ndila wababu chipele uwe siti ingama shona zobu sama ndove. Kadezi kwa sita skete mflogo wana wankona. Yena virus bitu mvani, sibili kuna kumisaka, nina kumusu ugusti uti nga bantu. Kasto ni kwa mtu vila. Kasto ni kila kulu sibili nga wana, sinje sifutere nga. Nga wana kutule kwa nga nga mtu kusia kaze nga mwa mwezi nga kwa mtu. Basura msebenzi wanga wenza. Ndefiso into za wanga wana zukuru. badinga ukuba bediza ukuba bedize izinzuzo zochamisa badize amanye amabandla kanti sebefuna ukudiza imichamisa ngenxa yokuthi kona ingabe lomhawuso xa sebesola umsebenzi ongeselesola umsebenzi into okuze into ongayenza kubalulekile sekoma emakhaya ndimine thina ngento ezizozanisa
Salibona abasakazi we-Studio 7 ngiyalibingelela labalaleli hayi siyakubona okwenziwa ngamakhothi vele mina ngangikwazi ukuthi hayi uChaba ngizowume ekhothi ngoba umnanga kwahle waqamba igay ikhothi ngakakhulumi so okunye vele uhle ukubone so nxa kuyukuthi upresident uChamisa esithi singazihluphi ngamakhothi abanye babi benganabazwisisi kodwa hayi ngcono ngoba sebekubonile ukuthi kuyini abeku-avoida emakhothi ngoba umakhothi avele ngawezandla mina isicelo sami njengabalandeli be-triple C nxa i-triple C ingasozifaka abantu sicela ningikhulumele izaphi izaphi ifithile amakhandidenti indawo zonke izapha ikazithuki i-triple C sicela ukubambana siyevotela abalandeli bezapho bengene ephalamini sile zapho sizolungisa izinto akula okuzoyehlula ngevoko
Studio 7 salibonani linjani msakazi omuhle iphoyinti kababuchabango sengiyayithola kahle Uright babuchabango abantu basempumalanga abayisebenza empumalanga le ephatha empumalanga abantu basebathebeleni bephatha amathebo kuze kube nini soke siphathwa ngabantu basempumalanga izibhedlela ama-ofisini yonke indawo abantu basempumalanga kanti abantu basendebeleni bona awethu amasefiketi siwasebenzisa nini amathebo othi sisebenzisa awethu amasefiketi azofika nini and benjalo befika futhi ngapha kithi emathebelelendi behlala ema-ofisini ethu abasikhathi thina bahamba besiyaletha abantu bakibo bebuye begcwalise bona ema-ofisini Babuchabango, sinisa izinto, qonisa izinto, shoneni, eshoneni, ndebeleni, ezindebeleni, izinto zihambe ngolayini. Ma kuyikuthi yi-unity kuzwana ibambana, nabo abahlanganisi, abahlanganisi indimi zonke, shona liye emadebelelendi, ndebele liye emashoneni, tonga kunjalo ukuhlangana. Hayi ukuthi bona bethina ukugcwala yonke indawo kuyibo bodwa, no, that's wrong.
Yena umuntu wethipu sikumbe noma yisiphathi kodwa ngumuntu nje ovotayo ezibabo ufuna kube lo tshintsho wabona wena wena mdida lo kayeke usiphaphela lo lothi khona akusapoti uChabango uChabango sisapoti ukuthi ulayikhe i-political party alayo why ma uthi uChabango erayithi engavuli iphathi yakhe sothi isho uChabango liyevula iphathi yenu livula iphathi yenu libe selifaka kabantu bese limsapoti yakhe ingabofuna ukuthi ibe zilokhu zenza imvungulo eziye ezincela igazi ezingena ngelokhu zenu zamanekele ukusijwayela kazi ingabo siphaphela nje abantu balelungelo lokuthi khona bashore into abangayifuniyo imbono yabo ingabothi khona ngamashona ma abantu besithi khona into eyenziwa nguChabango i-right akulanto i-right lapha ningabo siphaphela nje ubongo le nto leli ngikela lokhu siphaphela ningasijwayeli kazi singabantu bezimbabwe sivotayo lesivotelela abantu zibafaka lapha so ukuthi lilwela bana ngayo lilwela izinsu zengu eChabango ilokhu zeni i-MRP isikunywa amaphisiphisi ikunywa izanu likhulekile ukuquma ilizwe i-MRP yazi yakunywa izanu amaphisiphisi manje ayikho selishiyele ukuthi liyayizana sitela nto yokwenza selibhizi seligijimela ngale ukuthi lisapoti tshele imsapoti kuthiwa hayi lingavula iphatheni lazi yaphapha lizwe
mbingelele kwi-Studio 7 but mina ama-voice note azifunda mina azofunda zokuphela ukufaka lathi imbono lapho abantu bezwe into esiyifuna mina ngisakhamzisa kokulawa wakithi uChabango lo uthi uyalungisa kodwa uyamusha uthi uyalungisa kodwa uyamusha ngoba ude kungamela ngokuthi akwenzi manje usabisa nalezanukifu kathina uyenze ukwakho ukuhamba ayisikho uChabango ma usizwa ayisikho khona lokhu okwenzayo usuphambanisile izanukif iyangena kapho sikobulawa izanukif iyangena kapho sikobulawa yikho okufunayo khona uyehluleka nje kati indaba ningahlukumezi izanu uqale zihlukumezi izanu ziphume embishweni bese lilungisa kizinto izanu ziphunde embishweni
siyabonga siyabingelela Studio 7 hayi siwabonile amaqhawe laphana e-embassy isigidi bekhuluma iqiniso so siyacela ukuthi lathi sonke sihlala sikhuluma lapha ku-Studio 7 lathi singaloke sikhuluma sibe ku-action manje njengabantu sibajoyine sonke labanye abakhuluma ku-Facebook sijoyine labanye manje isikhathi sokuthi siye ku-action manje ama-embassy sonke kumele avale njengoba besikhithwa kuvalwe lonke ama-embassy abili embasezo sebenza amazweni wonke South Africa, Botswana, Zambia, Mozambique la wonke amanye amazwe kakele manje amakhetheni zamfiyo flower asevuse ngesihluku isikhathi esikude kakhulu since 1980 sosowesikhathi ukuthi manje njengama-youth ezimbabwe njengabantu abezimbabwe basihlutshwa kwamanye amazwe sukumele sibambane singadlulwa ngamanye amazwe esouth africa bayazimisekile ebotswana amanye amazwe bayazimisekile so lathi asibambane abanye abantu baku-fc singayekeleli abantu bebalutshwana besiyakhuluma bebodwa lathi asihlukumeni manje join abantu ncedisaneni sibambaneni noma kuyiwa kuphi noma kuplani ukuthi kwenziweni manje sokumele sibambaneni funa sibizwe lakini sikhathinyene ngamaqhegu lazamfif manje sokumele sibabone sokuthi manje asibuyeke mina i-5 years lezi nokumela ngabeziqeshi bebuze sikhathele mina
Studio 7 njani ngufela uqinisa lokhulumayo hhayi indaba kachabango le eyokuthi abantu baforce or abantu bakhishwe kulentuzana kumalentuzana la abebezimele isikhundla lezi ababezimele ngibona labo abalethwa ngochabango abantu bengayi lapho vele ukuyalena into engiyibona ukuthi beyingcono yokuthi laba bantu ngama ngabe kuyenzeka laba bakachabango labo bangabaphosteli ngaba la ngoba laba bakachabango labo beza beyimpisi embethe isikhumba semvu abakachabango labo ngcono kungene abantu ma bevota lapho sivoteleni zapho ukuze sivalele izanu ingayibusi le blawayo ingayibusi imadepeleleni okungabe kungcono yikho lokho hayi indaba kachabango le yokuthi abantu sokuzomela manje bakhishwe kufakwe kanje khishwe lo kufakwe lo ngendaba zikachabango ukuthi yena ngoba une-interest oyenzayo ukukhiphisa laba bantu ukurikhola laba bantu ufuna ukuthi abarikhole kube wuye manje osekashaya isiginqi manje osekashaya ikatalo ukuthi laba bantu ngoba kuzeukuthi balentu lo wuye bafakwa nguye ezikhundleni so sezobashayela umthetho laba bantu bakithi ma sifuna ukwakha izwi laba bantu bakachabango laba abazonochabango makabavotelwa ngcono thina be-triple c sivotele izaphu ukuze ikachabango lo laba bakachabango laba abazonochabango bengabi nayo i-chance yokuthi bangenelele kulawa ama-election ngoba uchabango akusimuntu oright uchabango ngumbulali uchabango ngumuntu loyapheka singambiza sithi isifebe sepolitiki lo esifeba ngapha singene ngapha isifebe impela sepolitiki uchabango
lawo bekungamazwi enu linabalaleli elisithumele wona nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318 kwezemelika unobhala obona ngobudlelwano baleli lizwe lamanye amazwe umnumzana Anthony Blinken uqhubeke ngohambo lwakhe eMiddle East izolo emizameni yokubhula umlilo obikwa ulakho ukumemetheka ngamazwe akulumhlubulo ngenxa yempi ephakathi kweqembu lasePalestine eleHamas lelizwe lakwele Israel. UBlinken wethekelele kwele Iraq ngemva kokuya kwele Palestine lapho ahlangane khona lo mongameli wakulelo lizwe umnumzana Mahmoud Abbas. Engakayi emazweni la uBlinken wethekelele kwele Israel lakwele Jordan. Impi le iqale ngenyanga edluleyo ngemva kokuba iHamas ihlasele e-Israel yabulala izizalwane zakulelo lizwe njalo yathumba abantu abanengi. I-Israel iphindisele ngolaka olukhulu futhi ilokhe iqhubeka ihlasela e-Gaza Strip. Sibuze ohlaziya ezombusazwe futhi engowebandla le-MDCT umnumzana Dan Moyo ukuthi luqakatheke kanganani uhambo lukaBlinken eMiddle East.
Uhambo lukaBlinken luxakatheke kakhulu kakhulu ngoba into efunakalayo la yikuthi kube lokukhulumisana phakathi kwe-Israel le-Palestine even layo iHamas ngoba at the end of the day ukulwisana lokhu okwenzakalayo phakathi kwe-Israyeli leHamas kungagcina sekudonse amanye ama-Arab nations aseduze afana labo Lebanon labo Iran ukuthi bajoyine le mpi le and kuzoba nzima kakhulu ukuthi i-America esupporta i-Israyeli ikwanise ukuthi ibhule lo mlilo lo. So mina ngokubona kwami, instead of ukuthi i-America isupporte i-Israyeli ngezikhali, kungangcono imali le isebenze ukuthi nilethe ukuthula phakathi kwalamazwe la, izame i-America ukubambanisa. Ngiyazi ukubana they've called for a ceasefire and uBlinken I'm sure ukuthi imission yakhe yiyona leyo ukuthi aphushe isupport yokuthi kube le ceasefire, njalo futhi lamanye ama-Arab countries agombolozele i-Israyeli ukuthi angangeneli ngoba kungaba yimpi esuka ibe nkulu kakhulu.
Umkhokheli wase-Israyeli sesike samuzwa esala ukuthi bake bame ukuhlasela eGaza kukhulunyiswane. Ngohambo lukaBlinken lolu singabona yini mhlawumbe kusiba lokuvumelana amacele omabili ebeka phansi izikhalo kwesikhatshana kumbe kokuphela?
Mina ubona kwami isilungu sithi two wrongs don't make a right. Yebo iHamasi ya attacka ama-Israeli yabulala abantu abazinkulungwane 1400. I-Israel esikwenzayo ukuthi i-revenge for laba bantu isibulala ama-civilian angenacala. If i-Israel ibikhona ukuthi itargete iHamasi yodwa ingabulali abantu abangelacala abangekho kulempi le, then yeah, I can understand ukukhulunywa ngoNetanyahu lokhu ukuthi asoze siphoze, asoze sisizifaye. But the fact yokuthi ubulala ama-innocent civilians ngokubhomba lokhu akwenza iGaza yinto embi kakhulu leyo, ngoba sesibone umhlaba wonke jikelele uqala ukuprotesta izolo nje lapha eWashington DC bekugcwele estradini abantu beprotesta ukubhonjwa okwenziwa iGaza yi-Israyeli. And ama-demonstrations la siwabone endaweni eziningi. So yes, abantu bathi siya-understand ukuthi lilwisana leHamas, kodwa abantu aba-innocent babulalelwane, abantwana, ingane ezingenacala zibulawelani. So kumele akucabange khona lokhu Netanyahu before aqhubeke ngomqondo wakhe ukuthi asoza stop i-ceasefire, despite icelwa yi-America emsponsayo ngezimali ukuthi athenge izikhali.
Abantu emhlabeni jikelele kungani bedabukene kanje ngalimpi moyo? Abanye abanengi mpela bekucelele Israel, labanye abanengi bekucelele Palestine.
Inkinga ekhona yikuthi abantu bePalestine bathi bona i-Israeli ya-invader yathatha umhlaba wabo and njalo kule apartheid eyenzakalayo lapho. I-Israeli yona ithi hey, lathi silelungelo loku-exista lapha emhlabeni. So i-solution mina engiyibona yile eyakhulunywa ngu-Obama ukuthi kumele kube le two-state solution. I-Palestine mayinikezwe i-independence yayo, bazigavene bona bodwa. So u-Netanyahu kumele akhulumisane lo-Abbas, ngoba siyazi ukubana i-Palestine under u-Abbas layo kuvele ngokwayo ayisapotani le-Hamas, ngoba i-Hamas is considered a terrorist group and ama actions abo I think uAbbas naye wazama ukuthi a control iGaza wahluleka. So now also kumele kwenziwe ukuthi ukukhulunyisane lo le Palestine lo Abbas bancedisane le Israel to sniff out abantu beHamas, ba eliminate iHamas, then kuvunyelwane nge two state solution. Ngoba bangaqhubeka i-Israel ibhomba iHamas kwenza ngakhona, akusoze kube kahle. The whole world is going to protest and amanye amazwe aseduze nawo azogcina engenela kule mpi, then ugcine sokuqala impi enkulu kakhulu ezothatha isikhathi eside ukuthi solve.
UMnumzana Dan Moyo uhlaziya ezombusazwe futhi ulilunga lebandla le-MDCT. Kwezemidlalo, oke wadlalela amaqembu enguqu abalisa eLebantu Rovers, iHighlanders kanye leBulawayo City, uBenson Phiri uthi akufunda sasengumdlali kumphathise kakhulu eminyakeni wakhe wakuqala okuba ngumqeqeshi weqembu lebantu Leopards. Kubika uJoseph Njanji.
UPhiri oleminyaka engamachumi amathathu lewodwa yokuzalwa uqatshwe ukuba ngumqeqeshi weqembu lebantu Leopards elidlala kusigaba seBulawayo Province Division 2 yokuqaleni kwalonyaka, njalo ubesanda ukuthatha umhlalaphansi njengoba nyakenye ubedlalela iqembu le-Ajax Hotspurs kusigaba seSouthern Region Division 1. Uthi bekulukhuni kodwa imfundiso ayithole esadlala kuqembu lebantu Rovers imphathise kakhulu.
Yafunda into eziningi kakhulu. I think it bantu Rovers was something iyangikhulisayo ibhola, and I'm very thankful to the likes of Gifty Lomsimu Metembe Dlomo Dita. I do into several kakhulu kakhulu for me ebhoreni lamenzama ukuthi ngingani ngiqhubele phambili abafaneli bakhe.
UPhiriti uqale ukudlala ibhola eliqoqekileyo ngomnyaka ka-2008 esele minyaka elitshumi lesithupha ngoba esasemncane abangakibo babengamvumeli ukuthi adlale ibhola
esikolo. Mina very bora nje angingadlala ibhola esikolo
UPhiri uqale udlala ibhola eliqoqekileyo edlalela iqembu lelobhengula Sharks kodwa laphanga labhuluka lelo qembu wasesiyadlalela iqembu leZimu Leopards okuyilo eselisaziwa njengebantu Leopards ngemva kokubambana leqembu lebantu Rovers. Kusuke lapho wadlalela iqembu lebantu Rovers ngo-2011 lapho abeyingxenye yeqembu lamajaha leminyaka angaphansi kwamachumi amabili elaphatheka ngomncintiswano weDallas Cup kwelemelika elalilabadlali abalodumo abagoqela uMarvelous Nakamba, uKudama Hachi kanye loTeenage Radebe. Ngemva kweminyaka emithathu ubuyele njalo kuqembu leZimu Leopards lapho adlale khona phambilini kokuthi aye kuqembu leHighlanders ezebizwe nguAmin Somapiri, kodwa uthi lakhona lapho zalamphunyuka ithuba lokudlalela iqembu leHighlanders.
Ba-announce team but nganingekho ukuthi sitshana lokuthi akwakuyayo kutournament lapha ngazivelele nje. Then asazihlalela endlini, I think kwakungabo one emini zosipinya fone happeni bese sosumana njengomuntu vele umuntu longane lonawo xa sokudidisa uyawufunya dingwa ezanjani yakubiza ufuna ukubuya ufuna udlala ibhola enxa ufunekela nabut kuqoshi ngelibizo lambeni ngajani
ekusukeni kwakhe kuqembu leHighlanders uPhiri udlalele iqembu leBulawayo City, njalo uthethe umhlala phansi esedlalela iqembu leAjax Hotspurs elidlala kusigaba seSouthern Region Division 1. Ekuqaleni kwalonyaka ubizwe ngumnikazi weqembu lebantu Leopards uKennedy Ndebele ukuba aphenduke ekhaya lapho akhulele khona azokuba umqeqeshi weqembu. Ngiyimele iStudio 7 koBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Siyabonga Njanji. Sikhangeleke imbiko eliloba ekhasini lethu leFacebook leVOA Ndebele, ikakhulu lifaka ama-comments kundaba zethu esiyabe sizidindile khonapho ezijiyeneyo. Kulo daba silufakeke enkundleni lapha oluka mnumzana Sengizochabangu, yena othi bazabhalisa amalunga ebandla labo azancitisa kuma-by-elections kusasa. Sizweke ukuthi bathina balaleli. Kulo Vincent Ngwenya uthi yena ngilombuzo ukuthi ngesikhathi sokhetho olwedluleyo babe kuphi njalo yindaba engabamisanga masinya than to play with the people. Ukhuluma ngoChabanguke lapha. UTrust Mncube uthi yena bahlulekane ukuxosha into le enguChabangu. Kuzoba lo Wallace Khabo uthi yena mabancintise sibone. Kuzoba lo Nkululeko Fasto uthi yena isidumbu somuntu leso. Yeliqhubekeke lisethekelela ikhasi lethu kuFacebook kwasihlobo esithandekayo eliphansi kwesihloko esithi VOA Ndebele. Siziphetheke ngebezihamba phambili. ozithi ungunobhala jikelele we-3PC umnumzana Sengezo Chabangu uthi sebemelele ukubhalisa labo abazancintisa kukhetho lwama-by-elections bebamele ku-nomination court ezahlala kusasa. Kodwa abe-3PC abahamba lomholi waleli bandla umnumzana Nelson Chamisa bathi ukhetho lolu alukho emthethweni futhi akumelanga lwenziwe. Kwanele Mthwaka zomuhleli khumbule zikhona eza kusihlwa ngo-7:30 na asifeni sonke kweze kuseni njalo kusasa. Olivalelisayo Mtungamilinkomo.